engingakuthi ukuthi angilaqiniso lakho ukuthi ongabe kuyisizathu sokuthi angaze akwenza lokho okuvele Supreme Court kimi. Kodwa kwantinyana vela ngifuthe nje mhlawumbe njengoba kade ngilokhu behlala imihlangano baze bayithe sekuseni imihlangano ye-Police Bureau besenza kumbe becubungula i-constitution article mhlawumbe kunye kubebantu kubephilwe ikhokhonokho sikhuluma kunje nje kuyona lisike ethelayo kathe sebesemozambique emhlangano elwesatayo. So sizavuma ke sibona ukuthi ngemva kwensuku eziyi-10 lezesele kumbe eziyi-2 ezeseleyo uzakwenzani. Kodwa ke simelele ngamehlo abomvu ukuthi sibone ukuthi uzakwenzani ngoba abantu bamelele kanjalo labo ukuthi bafuna ukubona ukuthi uzakwenzani. Nginganika i-comment kumbe nginganika umzekeliso ukuthi sizakhuluma ngakho xa kuyukuthi useyehlulekile ukuthi akwenze kuyafika umhlaka 30